So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 29 February 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu zalamhlanje, idale lephalamende elakule Bhilitane lithi ukubotshwa kukankosazana Henrietta Rushwaya ezama ukususa igolide elizweni okungaphandle komthetho kutshengisa ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ugcwele inkohlakalo. Abehluli babikwa sebelobele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi bekhonona ngokuthi abasebenzi ngemfanelo ngoba kulenkohlakalo eningi kugatsha lwezemithetho equtshwa ngumahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba. Ibandla le-MDC Alliance lithi lizaphikisa emthethandaba umthetho ophakathi kokubunjwa nguhulumende ozakwenza kube licala ukuthi uZulu atshengisele nxa kule micimbi kumbe imihlangano emikhulu engenwa zinkokheli zamazwe omhlaba.
IZimbabwe inabantu abahlakaniphileyo, ayisiyo zithutha.
Amapholisa elokhu engakatholi umuntu owagxoba umhlabeleli umgcini Calvin Hliziyo ngemota ngesonto. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idale lephalamende lakwele Bhilitane lithi ukubotshwa kukankosazana Henrietta Rushwaya ezama ukususa igolide elizweni okungaphandle komthetho kutshengisa ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ugcwele inkohlakalo. Idale leli lithi lanxa kulobufakazi bokuthi kule nkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende akula mizamo yokwenqabela lokhu. ULord Oates webandla lama-Liberal Democrats ubuze ukuthi uhulumende weBhilitane wenza mizamo bani yokukhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi ahloniphe ilungelo loluntu. Kesizwe amazwi akhe.
At a time when there have been no prosecutions for corruption, despite overwhelming evidence of gross corruption by ZANU-PF government officials.
Ependula lumbuzo uBaroness Sag, unobhala obona ngezobudlelwano lamanye amazwe lomanyano we-European Union, uthe akula ukubambekayo okwenziwa nguhulumende weZimbabwe kudaba lwelungelo loluntu. Kodwa wengezelela isithi uhulumende weBhilitane uzaqhubeka ekhuthaza uhulumende kaMnangagwa ukuthi ahloniphe ilungelo likaZulu njalo ilizwe leZimbabwe libe lokuhlaliseka. Kesizwe amazwi akhe.
My lords, as I said, we have not seen the progress that we want, and like the noble lords, we want to see both economic recovery and democratic renewal. So I'm very happy to meet with the noble lord to discuss that idea to help bring that about.
La ubekungamazwi esiphathamandla sikahulumende weBhilitane uBaroness Sag ekhuluma edale lephalamende ngomvulo. Kunjalo nje umtshutshisi kucala likaRushwaya owayethembise ukuthi uzapha ithuba uRushwaya ukuthi ahlawule isibambiso sebheyili esemali engamadola zinkulungwane ezifika phose ikhulu $90,000 ngolwesibili, izolo uguqule isinqumo lesi wathi kaseyikuphiwa leli thuba ngoba ubufakazi besobukhona bukhomba icala elesabekayo. Umtshutshisi uthi kubonakale ukuba umtshina othatha imfanekiso kamabonakude wawuvaliwe, okutsho ukuthi baningi abangaba babebambisana laye ukwenza ubungilimbane enkundleni yeRobert Mugabe Airport laphetheya kwelizwe. Bedalele High Court babikwa sebelobele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi bekhonona ngokuthi abasebenzi ngemfanelo ngoba kule nkohlakalo eningi kugatsha lwezemithetho equtshwa ngumahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba. Encwadini elotshwe ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption unkosikazi Lois Matanda Moyo legqeda elikhulu likahulumende umnumzana Prince Machaya. Abehluli laba bathi umnumzana Malaba nguye osehola izinqumo zabomantshi kulokuthi beqondane logatsha lwabo. Bathi kulabanye abaphiwa izikhundla eziphezulu bengazange bavivinywe, kukanti sokulempimpi ezihlezi zihlola imisebenzi yabo ukwenzela ukuyaceba kuye umnumzana Malaba, okwenza kungabi lokuthembana. Abehluli laba bathi bayeyiswa njalo iholo labo liphansi kakhulu, kukanti bayantshintshana lezigqoko abazithwala emakhanda ezamawigi. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba umahluli unkosazana Erika Ndewere osamiswe umsebenzi laye ebikwa ekhonona ngokuthi umnumzana Malaba wangenela kulolu daba esehlulela isiphathamandla se-MDC umnumzana Job Sikhala. I-Studio 7 ayenelisanga ukukhuluma lomnumzana Malaba kumbe iziphathamandla zogatsha olubona ngezemithetho ngalolu daba. Ibandla le-MDC Alliance lithi lizaphikisa emthethandaba umthetho ophakathi kokubunjwa nguhulumende uzakwenza kube licala ukuthi uZulu atshengisele nxa kule micimbi kumbe imihlangano emikhulu engenwa zinkokheli zamazwe omhlaba. Uhulumende wazise kule viki ukuthi usegambele umthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act ukuze ujezise njalo izizalwane ezizabanjwa zisebenza lamanye amazwe ayizitha zeZimbabwe ngenjongo yokulimaza leli lizwe. Uthe njalo labo abaqamba amanga ukuthi bathunjwa bona bengathunjwanga, labo bazajeziswa phansi kwalomthetho alubana inguquko leyithe yapasiswa edale lephalamende. Kodwa ibandla le-MDC Alliance lithi le yimizamo kahulumende yokuncindezela uZulu. Ngokunjalo umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi ungapasiswa lomthetho bazawuphikisa emthethwandaba.
IZimbabwe ilabantu abahlakaniphileyo, ayisiyo zithutha. Konke lokhu siza kulwisa ngomthetho ngoba i-Constitution yeZimbabwe eka-2013 ipha amalungelo ayinqaba wokuthi umuntu uvunyelwe ukuhamba lapho yakhona, uvumele ukukhuluma lokho okufunayo, uvunyelwe ukucabanga yena okufunayo, njalo uvunyelwe ukungena ibandla olifunayo, mbe ngele-church, mbe ngele-politics, mbe ngele-trade union. Sesibona mhlophe kathesi ukuthi ikhabhinethi ka-ED Mnangagwa ihlose ukuhlukuluza abantu kakhulu, bona ngapha bekhala ngalokho okuthiwa ngama-sanction. Ilizwe lonke jikelele liyakwazi ukuthi akulama-sanction, kule-targeted sanction, ikodwa kibona lokho begolomba, lokhe beqhopha abantu, begwenqa abantu. Sithe lokhu thina njengebandla labantu siza kulwisa emthethweni, siza kulwisa ezitrithini, siza kulwisa emoyeni. Singake sayekela phela amalungelo ayinqaba ephonga uchabalaliswa ngabantu ngoba sebehlose ukudeclare i-de facto one party state.
Ingapasiswa lenguquko, ubona lomthetho uchiya eZimbabwe limi ngapi kundaba zamalungelo kanye lombuso okhululekile?
Umthetho lo ungabala kuhle ubisela abantu emuva khona le ku-primitive stages, ku-feudal system, lapho ama-kings lezinduna ezazisithi zona ezikutshoyo akuphikiswa ngumuntu akade absolutely rights of the kings. Okwaliwa ngu-Oliver Cromwell e-Britain ngo-1215, u-king wasayiniswa i-declaration okuthiwa i-Magna Carta. Sikula namhlanje lokhu ngibone eBritain izinduna njengamakings awalamsebenzi phalamende lomsebenzi. Yikho ke izani sisibisela khona lemuva thandoka iphikiswa okuthiwe inkosi kuthiwe uNkulunkulu. Yikho ke konke lokhu kuyangisa thina, kuyangisa usapho lweZimbabwe, kuyangisa iAfrika, kuyangisa iSadiki. Kodwa ngokuswela kwenhlanhla uzabona iSadiki ithungamela ukujayiva nokuhlabela ukuthi ama-sections awuphume ngenxa yokuthi nabo bayakwazi into abazenzayo asiqondanga.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ibandla leZANU-PF lona lithi umthetho lo ujonge ukujezisa abantu abakhuthaza ukuthi iZimbabwe yethulelwe izijeziso zenotho. Lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abahlanu abatholakale belegciwane le-coronavirus elizweni izolo, bonke bengabakobulawayo. Lolu gatsha luthi abahlanu ababanjwe leli gciwane ngabathelelwe elizweni. Kuhlolwe abantu abalikhulu lamachumi amabili 127 kobulawayo. EHarare khona kwahlolwa abangamakhulu amane 446. Akutholakalanga ngitsho olegciwane leli. Lanxa kulabantu abedlula inkulungwane eziyithoba minwembili 8320 ababanjwa leli gciwane ele-coronavirus elizweni, solokhu leli gciwane laqhamuka iningi selasinda kwasala abedlula amakhulu amabili 233 begula umkhuhlane we-COVID-19. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi le-newzimbabwe.com lithi umongameli wele-South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usezisuse emphakathini kulandela ukuhlangana lomuntu olegciwane le-coronavirus ngempelasonto. Ihofisi kaRamaphosa ithi ubengatshengisi ukuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 kodwa uzahlala ezivalele elindele impumela yokuhlolwa kwegazi lakhe. Iphephandaba le-Daily News lithi abongi bayemba phansi besithi abasoze babuyele emsebenzini okuqotho nxa uhulumende engalungisisanga izikhalazo zabo ezigoqela impahla yokusebenzisa leholo. Okwakathesi abongi bezibhedlela bahamba qoqo emsebenzini hathi nsuku zonke. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salibonani kustudio sevele, mina igama lami u-Adolf Shaba. Mina isimanga into engizibuza ngayo yile nto eyenziwa iZANU-PF. Yonke into iblame abanye abantu instead yokuthi bazisole bona ngokwehluleka ukubusizwe. IZimbabwe inhlekisa yomhlaba ngenxa yeZANU-PF. Lalabo ziyambi ziyambi bakhona laba, ngathi angazi lokuthi ungamfanisa lana ukuthi nguminista. Yonke into ephuma emlonyeni wakhe ibolile, ayizwakali lokuthi ukhuluma nani umuntu omele abantu. Angazi lokuthi abantu abavotela abantu abanje esikhundleni ngabantu abanjani.
Njani kustudio 7 ngiyalibingelela ngumandlu ngu-Ward 25 enkayila. Bakithi thina sicela ubaba uGawule ahloniphe abantu, ahloniphe izinduna. Nxa umaNqondo esithi khona abantu labana abafayo babe ngabantu abafunekayo emhlabeni, babe ngabantu abaloncedo. Nxa kwakuyikuthi ngabantu ababengalancedo kwakufanele kuyimfanele ukuthi babulawe. Njalo sebebulawe yikho sokusenza ukuthi inkokheli zethu zingahloniphi, zize zibise ukungahloniphi kwazo phezu kwezinduna zethu esizihloniphayo. So ayizinduna kazilakho zazingayisizwa ezikhokhela lowo msebenzi wokubulala. Khathesi okumele zikhokhele umsebenzi wokungcwaba njani? Akusikho khonokho, kababuye sobala baxolisa abantu. Lakho khona phese State House ngawuxolisile ezinduneni, wathi ngicela lingifikisele umlayezo lo ebantwini, ngiyaxolisa ngalokho okwayenzakalayo. Hayi khona kungani bona sebengabantu abangalamcabango balomcabango siyabahlonipha kakhulu izinduna zethu siyaziqakathekisa kakhulu akula muntu ongakhampena ngento embi kangaka esithi abombango ezwe bayakhampena ngakathiye lokhu gawule kasikuthandi khonokho yikungahlonipha abakwenzayo abantu bezanu thina sasibathanda labo bantu izihlobo zethu siyafisa ukuthi kuqoliswe ngokusemthethweni ukuhlanya lobo babuthiwe ngumgadi kasingeni kuye ngoba sowafa umgabe ngaleso sikhathi wayelaye wayehlanya so thina esikufunayo ukuthi gaxolise umnangagwa abantu kabahloniphe bayaphila laba bantu abenza khonokho bayaphila kababothe
ngalinyelela abasakazi be-studio 7 labalandeli be-studio 7 umhlaba wonke msakazi silohlupho olukhulu lubane laphana egomoza kuwadi 12 ngaphansi kukakhansili ubabuchuma msakazi njengoba wonke umuntu esazi ukuthi kathesi isikhathi sokulima inhlanyelo lezi ezithunyezwa nguhulumende kusho ukuthi ubabuchuma abantu sebethe begijime bemlande ekhaya babhalane bona njengama-leaders langokuthandana kwabo bese kusithima sekusiwa ngale bantwini ma inhlanyelo ifikile bese kufika laphana le phepha lele lokuvala abantu amehlo labakhona ukuthi hhayi kungathiwa abantu babhalwa bonke kanti uchuma vele sezibhayela abantu abathandayo so inhlanyelo ayisatholwa ngabantu bonke ofana ukuthi ngayeyafinyelela kubo samkhumbula umama Dube umama Zimbokodo siyavuma ngoba umama Dube wayeqinisa ukuthi wonke umuntu uyamsebenzela but lokho esesikubona kuba kuthuma kuzisho ukuhlungu kuzisubuhlungu siyafisa ukuthi ngakuyatshintsha ukuze next time simkhumbule ngokuhle
yabibonani basakazi be-studio 7 nangubhanda moyo kondolwani Plumtree kulilima west hayi asiphileni basakazi mina umbono wami laba ukukhulunywa ngama-sanction ngibona ngani lapha vele eZimbabwe ipolitiki yakhona hayi igcwele ukungabi leqiniso ngoba into le masiyibhekisisa vele yasuka kudala from 1980 khona lapho kuzola kugugrawundi igugrawundi akuzange kube lama-sanction kwasuka ke lapho sebethatha umhlaba kwaba lama-sanction so umbuso weZimbabwe lo mbuso wamazwe aphetsheya balokucatshelana okuthize ngendlela engibona ngakhona khona isivumelwano ababesenzile umkhulumende weZimbabwe lawaphetsheya ukufoma igugrawundi basebevumelana ngokunye ke khonapho emhlabathini ukuthi ukhona owangasahambisanga kahle basebebambela khonapho ukuthi kuyasanshinwana kwenziwane so sithi abahlaziya ezamapolitika bazame beyibhekisisa into leyo ngoba ukuthi labana abathi ama-sanction abakhiphi laba abathi ama-sanction akhitshe khona into abayifihlelayo abayifihlala nayo bona laba amadoda lawa aphetsheya lohulumente weZimbabwe isadakilayo eyisingani ngabantwana bonke le African Union ngoba abayiqonda indaba ngqo bapha ngokutshaya izandla nje abayazi ukuthi batshaya izandla ukuthi ngibani ogidayo ngiyabonga ngubhanda moyo komnyama esigabeni kwamakhwama village ekulilini ngiyabonga
ngiyabingelela abasakazi be-studio 7 nabalaleli nje lonke jikelele ngazimbabweni ye hayi mina ngithi hhayi ezimbabwe sesabuswa ngamamafia ezimbabwe kubusa amamafia sibuswa ngabobeti mpofu sibuswa ngabopatrick chinamase ngamamafia yena upatrick chinamase siyamazi akulala ongasisa khona wayeyiminista ye-finance ngesikhathi sikamgabe yilapho esadliwa khona izimali zethu asazi zakuphi emabhenki so sisathembela njani emuntwini esimaziyo ukuthi kuvele ulwazi akanalo bayakwazi nje ukuthi umuntu uya-adapt-a umuntu uyahlukumezwa kula human rights kodwa indlela empumelelweni le-democracy abayazi and laba ababili engibabalile yibona abakontrola upresident ngoba kukhona okukhulu abakutholayo abasasebenzeli ilizwe sebesebenzela iphokethi labo hayi izanu kutho ukuthi ma ungasebenzi nayo nje vele uzohlupheka impilo yakho yonke okwabo basela lendawo basebenza into abathi yishuje sebehlukumeza nje umphakathi kakhulu ngiyabaswela amamafia lawa obethi impofu lawa ngiyabonga ngikhostile waseplumtree.
Salubona basakazi be Studio 7 lona okhuluma uGiftiso Nduku Ndlovu. Basakazi yayibona imsindo lapho ekhulunywa ngabafowethu u social media uzothiwa hey kufanele uvotele abantu bakithi akusebenzi lokho. Even izani ingathatha uObedi Mpofolo uSthembiso Nyoni or owen Incube or anyone umuntu wakithi okuzana laphana. So kufanele simvotele bheda. Angazi abantu batshelwa mbani ukuthi kona ukuze umuntu umvotele ukuthi ebe ngwakini. I problem laphana eZimbabwe balaleli nabasakazi izanu PF kuphela kungaphuma izanu PF yonke into izoba right eninjalo besicela ukuthi amaqembu aphikisayo eke pushi ibhili leyo ukuthi umuntu ongenela isikhundla wethu njengoba ama civil servants ngama government officials even i presidential candidate kube ngumuntu of from 18 years to 65 ungazibona nje usudlula 65 ukusiya le phezulu ungabi usakwalifya ukuthi ungenele ku president lapha sizama ukuthi sifake abantu abalama fresh ideas mawuqala uthi 66 years so fanele uye dipentsheni ngoba lo mqondo usuqala ukuguga ngiyacabanga ukuthi lokho kungasebenza ebasakazi lokho ukuthi hey ama sanctions ezani hayi ngumsindo nje abazivangela wona ukuthi bezama ukuthi angithi mina ngakwade ngena wathi ilizwe libulawa ama sanctions asimbangela yokuthi izwe liwe izwe libulawa yi corruption manje sekhalelani manje yabonga.
Mina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakwele Botswana. Uhulumende uthi uzaqala ukuvumela indizamtshina zezethekeleli ukuthi ziye endaweni zokwethekelelwa kwelizwe emzameni yokuvuselela umsebenzi wokwethekelelwa osumi ngamadolo kulandela ukuvalwa kwelizwe ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Indizamtshina ezivunyelweyo ngezabo labo ababe bezicatshile ukuza elizweni hathi ezibuya mahlayana. Abohlobo lwesishona abahlala kwele Kenya babikwa bebetshengisela kuhulumende walelo lizwe besithi kabananzwa ngokuphiwa amaphepha okuhlala kulelo lizwe njalo abaphiwa amathuba entuthuko kunxa zonke zomnotho welizwe lanxa sebe leminyaka edlula amachumi amahlanu behlala kulelo lizwe. Abanye babo bazalelwa khonale bevela eZimbabwe. Okwamanje ke sikhangele ezangapha kwele Melika. Sekuvote abantu abedlula izigidi ezingamachumi ayisikhombisa 74 million kukhetho lwangeviki ezayo lokudinga umongameli welizwe leMelika. Phansi komthetho wezokhetho weleMelika izigaba zilakho ukuvota ilanga lokhetho lingakafiki. Kodwa inani lasebevotile phambilini kokhetho alikaze libonakale solokhu leli lizwe lathola uzibuse. Lokhu kwenzakala inombolo eziphumayo zitshengisa umnumzana Joe Biden ekhokhela umongameli Donald Trump ngesilinganiso esedlula okulithumi ekhulwini 12%. Kodwa uTrump yena uthi ucwaningo olukhitshwayo lungamanga njengalokho kwenzakala ngesikhathi encintisana lonkosikazi Hillary Clinton ngomnyaka ka-2016 lapho ayetshengiswa engemuva kwakhe. Kodwa ezinye ingcwethi zithi akufani lokomnyaka ka-2016 ngoba kathesi kulegcikwane le-coronavirus. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu. Saqala ngokumbuza ukuthi uwabona njani amathuba kamnumzana Joe Biden.
UBiden mina ngibona ngani wenza kuhle ukuthi aqhube ukuthi yena uvumelana labezempilo impila kahle abaziyo ngomkhuhlane. Ngoba akakuthi ukuthi nxa ungupresident welizwe uyakwazi konke. Awuso manjinela, awuso dokotela, awuso professor, awusini. So nxa udinga ulwazi kulabanye abantu abalolwazi, uyabuza kubo ukuthi kanti izinto lezi zenziwa njani, bakukhangelele. UTrump ngenxa ukuthi nguTrump vele katshelwa, yilwana umuntu okuthiwa lihlongandlebe, ukuthi akala muntu omadvisor uyazadvisele ungazuza uphosa ukuthi mina kini ngangimbone njengobhanda ubhande sabuse malawi ukuthi ubhanda was minister of everything ngapha engupresident uhulumende katrump layo njalo bonke bana laba abantu ababekiwe sibabona abanye bekhuluma xa ungakhuluma okuthiyana lotrump uyaxotha umsebenzi kumbe uyavaliswa kuthiwe ungakhulumi yikho khonokho ukuthi okumele ukuthi uBiden angawenzi angabi ngubhanda angaxotshi abantu abalolwazi ngoba ungaxotshi abantu abalolwazi uzasala uyimpumputa yena uBiden khona lokhu akwenzayo ngibona ngani yikho okunye okumengezelela abantu abamthandayo ngoba kunabantu abafundileyo abafuna izinto ezile-logic izinto ezi-researchiweyo ezahlolisiswa so nxa ungubiden ungasuye dokotela ubususithi kawusoze ulandele abantu abangodokotela kungakuhlupha kulungile ukuthi alandele odokotela labezempilo alalele abantu abalolwazi ngibona ngani khona lokho yikho okumenza ukuthi aphumelele abe phambi kukatrump
nxa kuyukuthi usenqobile kukhetho oluzayo usele olunye ukhetho alukhangeleleyo umbone zabusa njani
Trump uma engawina i-election kuza kuba nzima andisho uza ama-Americans besithi hey izinto ezinjengalezi kazenzakali kithi zenzakala ku-third world countries nasengengabona amasosha athunywe ngu-Trump echaya abantu kuma-demonstration and lokhu u-Trump angawina kuzaba phambili kuzaba locuku kulamadorobha njengabo-New York labo-Seattle lamanye amadorobha okuhlala kulo mvuyela njengabo emadorobheni e-Oregon utrump amadorobha njengawona la uzawufaka kunotice njengoba vele sebafake kunotice ukuthi uzabathathela izimali njalo uzathumela amasosha sike sakubona ethumela amasosha e-Washington DC ukuthi achaye abantu abademonstrathayo enye into engiyibonayo utrump angayenza ngaphandle kocuku yikuthi angithula ama-businesses akhe abathi khona even lakathe yena enguyobusayo abenefitha kuhulumende kungamelanga ukuthi abenefithe kuhulumende kathesi usenze fihla ngibona ngani nxa angawini i-second term uzakwenza lokho obala and kungela muntu ozakhuluma njengoba sibona ukuthi i-Republican Senate le Congress yama-Republicans bayehluleka ukumkhuza
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle ngapha kwele Melika. Amapholisa abikwa elokhu engakatholi umuntu owagcoba umhlabeleli umgcini Calvin Hliziyo ngesonto eluveve. UCalvin ubikwa wayezihambela emgwaqweni labangane bakhe kuze kwenzakale lesi sehlakalo. Sizalethulela lolu daba ngokugcweleyo kusasa. Ngesizwe enye yengoma zakhe ethiwa zikhuphana.
Yabona sebethwala ngani? Intwana zemakhone. Bathele sebefuna ubani? Intwana zemalokshe. Mabesibona bathi etha. All stars and jello by your job, but still gonna handle business. Bazo catch up my feelings. Ayazi mina meli luggage, but still I buy and call and you come in. Sito chera bas no fish born. Bangi zoku radio, bambo negu video. Anje seven landela, bambi zongo puti madli. Sanje nge Twitter bonke sazo by hand. Look and you push up from the days of my connect. My connect la my rhymes even the school way. School and the lava dala ngange no follow and manje you catch some bonanza talent. One, in twenty next Tuesday, yonke nyaka nyaka ibuzwa kimi. Yeah, mina bende ya me best friend ngoba wonke umuntu sazofunda kimi. Yabona sebethwala ngani? In twenty zemakhone. Bathele sebefuna ubani? In twenty zemalokshe. Mabesibona bathi etha.
Kibi uhlelo lonamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. Idale lePhalamende lakwele Bhilitane lithi ukubotshwa kukankosazana Henrietta Rushwaya ezama ukususa igolide elizweni okungaphandle komthetho kutshengisa ukuthi uhulumende kamongameli Mnangagwa ugcwele inkohlakalo.
Abeshuli babikwa sebelobele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi yezikhalazo zabo. Abathi basola umahluli omkhulu uChief Justice Lukumalaba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.